Kunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss owathunya High School, abasakhulayo baveze ukuba inengi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa yikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa yikuhlukunyezwa emakhaya.
So when you think which maybe the best way for me to avoid this, maybe in a game, when you have my dad, he had it, maybe I've been into a 90, that's a mass of criminal and it's also the news. Or maybe something you will add, then he,
Unkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezi nsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo bona bakutshela ukuthi lele kwethu kusathwa esikhathi nayo zemfili. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abayaphila iminyakane engamingaki. Khona lokhu abanye babe child-headed, abanye abazali batshona. Abanye betshona bevele betshoniswa yiwona la ma-drugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la. Awunjengwazikhuluma. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwa ezigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho. Umsindo lapha kathi indaba lina abantwana.
Unkosikazi nokuthaba moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students, they fail to cooperate kuhle. Asakwanisi ukukhoparetha kuhle esikolweni. Plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs. So they are affected kakhulu. The future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kankosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo we Victoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama channels with which yama drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngubani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale iwe isiba khona. Kungabi ukuthi namhla lilanga le-campaign against drug abuse.
Unkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa ukuzwayo bayabuya sibili amapolisa bafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amachumi amahlanu ekhulwini 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. Sokubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ichumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.